udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhla ka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole isuspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye constitution yebandla ngabazange baphendule ke abe MDC kanye lo president ukuthi udaba luphuqubekele phambili abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale isuspension le expulsion letter bengakaphenduli lolo daba semva ke olunye njalo udaba lwe review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi-ke bavele ngabantu abanobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphenduli ngoba intokazi bamelanga kuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso sengidecide-ke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict urgent chamber application for a court interdict. So-ke i-urgent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi kungakapheli iviki njalo i-Saturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uzayekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana i-Congress iqhubekele phambili, akhona yini amanye amanyathelo ozawathatha?
Amanyathelo maningi angaenzakala kanti kodwa engingakutsho kwakhathesi ukuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni-ke i-high court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.